Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Wayengumphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela egqibe ukulalela abantu lamhla ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa kukhetho.
Kuyukugqiba lesi sigaba sokuzwa isikhulumelo esijiyeneyo ukuze ikhomishini ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluza kwethulwa phambi kukamongameli emasonini nangagwa nxa sebeqedile.
Omunye owesilisa obethunjiwe phambilini kokupha ubufakazi kukhomishini echwayisisa ngodlakela umnumzana Elliot Piki usetholakele ngemva kokuphunyuka. Ibandla le-MDC lithi lilungiselela ukutshengisela ngolwesine kuthi labasekhulayo bebandla lezanu-PF bathi bazavikela izakhiwo zebandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owayengumphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa kukhetho. Likhomishini igqibe lamhla ukulalela ubufakazi. Umpofu uthi ibandla lezanu-PF, amabutho, kanye lamapholisa ayisiwo abangela udlakela olwagcina ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha. Uthi wacindezela ingxoxo ecingweni lwakhe ukurekhoda ngesilungu. Lapho umnumzana Chamisa avuma ukuthi wanqotshwa njalo, wasekhuluma kubi ngabasekeli bakamongameli. Umpofu uthe kwakulabantu abacabangelwa ukuthi ngabezandla ngabebandla le-MDC ababelezikhali phezu kwezakhiwe bedubula abantu, ama-snipers. Omunye ophe ubufakazi ngunkosazana Linda Masarira, othi laye watshaywa ngabasekeli be-MDC ngelanga lokutshengisela. UMasarira uthi uyazi ukuthi abasakhulayo bebandla le-MDC bayafundiswa ukusebenzisa izikhali e-South Africa lase-Zambia. Omunye ophe ubufakazi ngumtshayeli wekhombi owadutshulwa unyawo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekhomishini le, umnumzana John Masuku.
Namhlanje ikhomishini ihlangane ngesikhathi semini lapho ebisizwa ubufakazi obuvela kulo owayengumphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe ngesikhathi kusenzakala udlakela mhlaka 1 August. Udokotela Obert Mpofu ongunobhala jikelele njalo bona ngokwenza kwemsebenzi kuZANU-PF kwasemsiza elinijaha elalitshayela amakhombi ngaleso sikhathi nalo lithi lazibonela ukusenzakala, kanye lo dade uLinda Masarira yena-ke oyisikhulumeli se-MDCT leyo ekukhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi. Yizo izikhulumeli ebesilazo namhlanje kuyukugqiba lesi sigaba sokuzwa izikhulumeli ezijiyeneyo ukuze ikhomishini ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluza kwethulwa phambi kukamongameli emasonini nangagwa nxa sebeqedile.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mpofu uveze ukubana wakhuluma lo mnumzana Chamisa ecingweni.
Ye, ukukhulumile njalo uchiye le ngxoxo naleyo ayifaka phansi kumakhala ekhukhwini wakhe. Ikomishini izawuthi ilalele leyo ngxoxo, kodwa ukukhulumile khonokho. Ngobunye bobufakazi okuzabe kukhangelwa yikomishini, bonke obathiwa ngabantu abathiyeneyo, kungabe kungamaphepha, kungabe kungamavidiyo, kungabe njalo kuzingwalo.
Njalo sizwa kuthiwa unkosazana Masarira yena uveze ukubana uyazi ukuthi bakhona abasakhulayo be-MDC abafundiswa into zokulwisana ngembhobho.
Ubufakazi obuningi obugoqela bona lobo obuqambileyo ubufakazi bonke lobo buzakhangelwa yi-commission. Yazi abantu besiza lapha benika ubufakazi obuchiyeneyo, yikho-ke i-commission iza kufaka esikalini ibone ukuthi ubufakazi obuchiyeneyo lobo kulesi sindo esinganani ukuthi bungene egwalweni ezalubhala.
Sizwa kuthiwa lowo undoda kade kuthiwa uthunjiwe laye ubuyile khona ngapho lamhlanje sekusiyavalwa kwenelisanga ukupha ubufakazi kodwa ufikile. Kuliqiniso yini?
Loka yasimazi ngubani lo?
Othiwa ngupiki lo.
Yasanga ngisho ngaye. Kuthe kuqeda bona labo kwahle kwathiwa sekuphelile. Ukuthi ufike la sasizwe ngakho. Ngaphandle ukuthi nayefikile kwenye indawo kodwa lapha obekuhlanganelwa khona kulama commissioners ngazange abonakale ngazange afiswe.
Lo ngumnumzana John Masuku, isikhulumeli se-commission ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare, ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo yena wake waba kubutho umnumzana Elliot Phiki obemele aphe ubufakazi kule i-commission. Uthi igqwetha lakhe lithi wenelisile ukubalekela ababemthumbile esigabeni seRushinga lamuhla. Ubikwa ihle waqonda kule i-commission efuna ukuya kupha ubufakazi kodwa yamalisa isithi isigqibile umsebenzi wayo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Denizulu Macaphulana uthi umnumzana Phiki uthunjwe ngabantu bakahulumende ngoba bebengafuni ayichaya imisebenzi yebutho emibi njengomuntu owayelisotsha.
Kuyasibonisa ukuthi umbuso oyiwo ophethe izintambo kathesi abayibo abantu abaphethe izintambo kathesi yizigebengu. Ilizwe elibuswa ngumthetho omuntu kathunjwa yinkalakatha yendaba leyo enzima kuyabonisa ukuthi kulobu gebengu obenzakalayo njalo benziwa ngabantu abaphambili abaphezulu abaphethe umbuso. Ukwala kwayo le ikhomishini ukuthi lo obefihliwe afakaze kuyakutshengisa ukuthi yona ikhomishini imi kuphi njalo ingeyani, ayisiyo yabantu, ngeyalabo abayi-appointayo bayakha bayibumba i-commission. Ngakho izizalwane seZimbabwe zingathembeli kakhulu ukuthi kuzophuma iqiniso eliningi kumbe kuzophuma imilayo eminingi kule commission ngoba izandla zayo zangcola kudala ekubunjweni kwayo lekwakhiweni kwayo.
Ibimele iluphathe njani udaba lwalumlisa obethunjiwe li-commission?
Njenge-commission eqondane lokudinga ubufakazi leqiniso bekumele ukuthi lowo bethunjiwe bamuzwe bamlalele ukuthi uthini. Nxa bengamlalelanga njengokuba kunje kumele egwalweni labo abazalibhala bachasise ukuthi abanye abafakazi bantshontshwa bafihlwa kube ngubuye ubufakazi obuphakathi kwe-report ukuthi kulabanye abafihlwayo bangayenzi ubufakazi njalo izathembakala kanjani le-report ezavela kule commission okulabanye abantu ababethunjiwe bafihlwa bangasabuyanga ukuzofakazi.
Ukuyini okumqoka obona iphuma lakho likomishini? Zixwayiso bani obona iphuma lazo?
Ngokubona kwami abakwenzayo i-commission le yakhelwa ukuprotekta kumbe ukuvikela iziphathamandla zaseZimbabwe kade sayakhelwanga ukudalula iqiniso. Ngakho izaphuma i-report kodwa iyabe ikhuza abaphikisayo, ikhuza ababusayo, ingafaki izinqumo zokuthi izoni nezigangi nezikliwi zigeziswe. I-commission ye-public relations eyokubamba amehlo le ndlebe zabantu, akulanto enkulu okumele izizalwane zeZimbabwe ziyikhangelele.
Lo mnumzana Denizulu Macaphulana, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Ivandla le-MDC seligcizelele ukuthi lizatshengisela ngolwesine lisola umumo oselizweni ikakhulu ukonakala komnotho welizwe. Leli bandla lithi lizatshengisela eHarare lakoBulawayo. Ngakwelinye icela, intsha yebandla leZANU-PF yenze umhlangano lentathelo izindaba isithi izavikela izakhiwo zebandla ngoba abasekeli bebandla be-MDC balodlakela.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi ikhathazeke kakhulu ngokwanda kwenkulumo ezethulwa iziphathamandla zikahulumende lezamabandla aphikisayo eziveza ingathi abakwamanye amazwe yibo ababangela inhlupho zonke ezibhekane leSouth Africa. Umgcinisihlalo we-ADF uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo ngumkhubo okufuze umiswe ungakabangeli ukuhlaselwa kwabamanye amazwe. UBenedictine Hlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umeya weJohannesburg uMnumzana Herman Mashaba olilunga lebandla leDemocratic Alliance usesaziwa kakhulu ngokusola abakwamanye amazwe kuba yimbangela yokusilela kwezindlu lezinye inhlelo eziqhakathekileyo empilweni kazulu. Kumaviki asanda kwedlula ugcine exolisa ngemva kokuthi othile wakwelinye ilizwe otholakele efuqa ingolovane egcwele inhloko yenkomo uzaletha imikhuhlane kwele South Africa. Ngevike phelileyo umphathintambo ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Aaron Mutswaledi uthe izibhedlela zakwele South Africa zigcwele phamu ngenxa yabakwamanye amazwe kanti abakwamanye amazwe labo sebedale izikwelede ezinkulu ezibhedlela ababaleka batshiye bengasibhatalanga. Akunsuku zatshwala umgcinihlalo wephalamende ezabelo unkosikazi Thandi Modise ethule inkulumo ethi kulobufakazi obukhombisa ukuthi isabelo seGauteng siyehluleka uletha inhlelo ezeneleyo zentuthuko ngenxa yokwanda kwabantu abavela kwezinye izabelo laba kwamanye amazwe. Umgcinihlalo we-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi umkhubalo wokuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo kusetshenziswa abantu bokuza kuzafuze uphele ngoba uyingozi.
Le ndlela abakhuluma ngayo idala ingxabano, idala inzondo, izokwenza ukuthi izizalwane zeSouth Africa zizonde lezi zangaphandle bese kuba khona nengxabano. Kanti ke le inkulumo leyi ayinabo ubufakazi ezinto abazishoyo ukuthi one, izizalwane zangaphandle gazikhokha intela okwenza ukuthi zibe nelungelo elokuthi zithole usizo, you know, ezibhedlele kanti futhi nasekuhlaleni.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu yena othi akudingwe indlela yokuthi abakwamanye amazwe labo bancedise kulokhu okuhluphayo.
Abakwenza ngokuthula besebenzisana namanxusa amazwe angaphandle bebonisana indlela eyaphambili ngoba ukuxotsha abantu angeke kusize ngalutho ngoba lokho kudala ukuchitheka kwegazi. Kungakuhle isivumelana sabo namanxusa kube le mali ezodonswa kubasebenzi ababuya ngaphandle then leyo mali ifakwe kuDepartment of Health ngoba empeleni kuliqiniso imithi yabo iyaphela sibaningi kakhulu.
Usibanda uthi akuqondanga ukuthi kuvikwe ngaba kwamanye amazwe.
Uhulumeni kufuneke ahlele ngendlela esibona ngayo indlela angasebenza ngayo hayi ukuthi abesulela ukuhluleka kwakhe ebantwini abokuza kulelizwe.
Sekuyimvama kwele South Africa ukuthi mase kulungiselelwa ukukhetho kube leziphathamandla zezombusazwe ezethula inkulumo ezikhombisa ukuthi ukwehluleka kwazo ukwenza ezawukhethelwayo kubangelwa ngaba kwamanye amazwe. Ele South Africa lizaqhuba ukhetho lwezwe lonke ngonkwenkwezi omnyaka ozayo. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center, ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunga. Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Inenge selisole inyathelo likahulumende elokubhadalisa umthelo weduty kumpahla izithengwe phandle kwelizwe ngemali yakwamanye amazwe lisithi lokho kugcizelela ukuthi amandla emali yedola leMelika lama bond notes awalingani njengalokho akuchoyo uhulumende. Impahla lezi zibalisa imota, ukudla, igwayi, lokunye. Njalo inhlanganiso yeZimbabwe Revenue Authority, iZimra, yethule umbiko ichazisela abantu makhaza labo somabhizimusi indlela abazabhatala ngayo. Sixoxe lomnumzana Dennis Juru, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathenga njalo bethengisa impahla e-International Cross Borders Association ngalolu daba.
Ngeke ngithi inyathelo elihle ngoba ukhulumende uthi yena i-one box ilingana ne-one US dollar. So angazi umehluko ukuphi noma umuntu ethenga nama-US dollars la ebethenga khona ngaphandle kwelizwe. Kodwa i-government yeZimbabwe ithi i-US dollar ilingana ne-bond. So thina siyamangala njengabantu abathenga ngokuthenga nokuthengisa ngaphandle kwelizwe ukuthi why sibe sithi abantu babhadale i-foreign currency. Kodwa singakhangela kahle le ndaba sobona ukuthi umuntu ozoba ne-problem singabantu abasebenzisayo izinto ezisetshenzisayo eZimbabwe. Ngoba mina ngingathenga ne-foreign currency ngiphinde ngibhadale i-GP ye-foreign currency, mina ngizophakamisa i-price yami. So ayikho into abayenzayo ukuthi bakhawulise thina abathenga ukuthengisa. Abantu abakhawulayo ngabantu baseZimbabwe.
Sesikhangela zona impahla lezi, lithini ngazo?
Mina ngibona umehluko ngoba uyazi kulezi isuku abantu bayagula, bayenzani. Ukudla ichiza akusho ukuthi wena unothile. Maybe ngu-doctor othe ushothe ichizi emzimbeni wakho. Kunevitamin eshothayo emzimbeni wakho. Ivitamin le itholakala kuchizi. So kulamalanga ukudla akulani nokuthi unothile noma kanjani. So mina nje ngokucabanga kwami mina ngithi kufanele umthetho lo vele awufanelanga ube khona. Umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukubhadala ne-foreign currency or ufuna ukubhadala ngama-bond because imali yaseZimbabwe imali eyiholwayo nabantu. So kufanele nje ukuthi umthetho lo bawukhiphe nje ungasebenzi vele ungasebenzi. Abantu basebenzisa imali abayifunayo because siyabona ukuthi lezi zinto ziblala umuntu ohluphekayo kuphela nguye ozoba ne-problem ngoba ama-prices azoba phezulu.
Lo ngumnumzana Dennis Juru, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathenga bethengisa impahla e-International Cross Borders Association. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Kuhlelo lweziconnection namuhla sixoxa labasakhulayo ngabakwenzayo kumkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana onanzwa ngamazwe omhlaba. Sikhuluma nje owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungami Linkomo.
Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi zokulonda imbali, abalwela amalungelo oluntu neziphathamandla zikahulumende bakhuthaza ukungadingwa kwesidumbu somuntu ocatshangelwa ukuthi wabulawa ngabantu bomhlobo osagqoka amabhetshu njalo engafuni intuthuko yalezi nsuku. Umthethwandaba wakwele Germany usuthole omunye owesilisa wadubula ibhasi ngebhomba eyayithwele iqembu lenguqu elekhala wagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lane. Okwamanje asizweni udaba lapho esizwa ngomkhankaso wokuqeda udlakela olwenzakala ngobulili kulandela umkhankaso we 16 days against gender based violence wona osaqhubeka. Intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile masuku sethulela lolu daba.
Ukuphathana ngocuku emakhaya kanye lasemisebenzini ngokwehlukana kobulili okubizwa kuthiwe yi-gender based violence kuluhlupho olukhulu esigabeni ikakhulu nxa sikhangelele abesifazana abakhanya isikhathi esiningi bengenelisi ukuzivikela kulokhu. Abanye bangabe betshaywa kumbe behlukunyezwa emacansini, emisebenzini kanye lasemakhaya abo. Unkosazana Melissa Nomakhosi Ndlovu owemthonjeni Women's Forum uyachasisa ukuthi udlame lwe-GBV luza njani.
Ku 16 days of activism against gender based violence sikhangelele kakhulu ukuthi sichoxisane sixhumane lomphakathi ukuthi sikhulumeni ngodlame olwenzakala kubomama. I-gender based violence abantu abaningi babuza ukuthi kuyini. Ludlame olwenzakala kusiya ngobulili kusenzakala ngenxa yokuthi umuntu ongumama kumbe umuntu ongubaba. Kungenzakala kusuke kuthini, kusuka enkolweni yethu, kusuka kusiko lethu kumbe indlela esihlalisana ngayo emphakathini.
Lonyaka ukukhankasa lokhu kukhangelele kakhulu esigabeni semisebenzini lapho omama abahlukunyezwa khona ikakhulu emacansini. Unkosazana Melissa Ndlovu uyachasisa ngalokhu lokuqakatheka kolwazi lokwenqabela lezi zehlakalo.
Lonyaka i 16 days of activism yethu ikhangele kakhulu ukuhlukumezana kakhulu endaweni ezemsebenzini. Sikhangele kakhulu indaba zemacansi. Omama nxa bedinga imisebenzi, abantu bayacela icansi bakuhlukumeze ngoba ufuna ipromotion. Kumbe umama ohlukunyezwa nje ehlule ukuthi azikhulumele ngenxa yokuthi esesaba ukulahlekelwa ngumsebenzi kumbe ngumendo wakhe. Sikhuluma ngendaba zamacansi kakhulu ngemisebenzini. Kuqakathekile ukuthi sifundisane ngento okuthiwa i-gender based violence ukuthi yenzakala njani, yenzakala ngaphi. Njalo kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi siyedinga lapho singathola khona uncedo. Kulamhlanganiso eziningi ezabomama ezinye ezinjengemthonjeni ongancedakala khona. Ungancedakala ecourt, uyephiwa into okuthiwa yi-protection order, uyephiwa izinto eziningi ezingakuvikela njengomuntu ongumama.
Unkosikazi Duduzile Moyo ongukansila wedolobho lakoBulawayo uyachasisa ngembali yokubekwa kwensuku lezi lokuthi umsebenzi wakhe ugoqelani.
Ukhansela ngumqoxisi wabantu abahlanganele udubo lokuhlukuluzwa, omama behlukuluzwa ngezemacansini, behlukuluzwa emzimbeni. Kwaficeka lokuthi kuqakathekile ukuthi omama bezuze lapha abangazuza khona umqoxisi. Kukhangelelwa ukuthi umama ngesintu sakithi kukhangelelwa ukuthi into eyenzakala kumdeni ayixoxelwa omunye umuntu. Kodwa kwabonakala ukuthi nxa uxoxela omunye umuntu ongalani lobuhlobo lawe kulula ukuthi ukhuphe konke okwenzakalayo. I-counseling yatholakala ukuthi incedisa abantu ukuthi bekwazi ukwenza ama-informed decisions ngohlupho ababehlangane lawo. Ngo-December 6 nxa sikhumbula ngo-1989 kwenzakala i-massacre okuthiwa yi-Montreal massacre okwaficakala ukuthi ujaha owayekhonjiwe ngontombazana e-politech yakhona bakhuthana balana bathe balana wezubuhlungu wangena esikolo wadubula abantu abangu-14 kwalimali abangu-10 wasezidubula yena. Kwahlo kwakunanzelela ukuthi kumele abantu bexoxisana ngodlame kwabantwini abangumama. Yikho kwaba 16 days of activism against gender based violence.
Unkosikazi Moyo ugcizelela ukuthi i-counseling inika umuntu indawo ethuleyo ekhululekileyo ezakwenza ukuthi akhulume konke alakho enhliziyweni yakhe. Impumela lengxoxo leyo ayiphumeli phandle ngaphandle nxa kulesizathu esiphezulu.
I-counseling isho ukuthi umuntu yena uyakhuluma okusemoyeni wakhe, uyamnika indawo ethuleyo, indawo elizaba lobabili azakhululeka khona. Umbuzo ukuthi ufuna ukukhuluma ngaluphi ulimi akhululeke ngalo, lixoxisane. Njalo mina njengokhansela kumele ngimtshele ukuthi lokho esikuxoxa lapha kuphakathi kwami laye. Ngaphandle nxa kuyukuthi lokho esikuxoxayo kuhlukuluzwa lokho kumngenisa engozini kumbe kungafaka omunye umuntu engozini, ngizaxoxa lomunye ongancedisa, sitsho amapholisa kumbe unensi okuthiwa yi-shared confidentiality. But siyabe sikuxoxa lapha kuyabe ku-confidential. Njalo siyabe sisitsho ukuthi kungona nxa kudingeka ukuthi umngakhe ebuye, thina siyenza ukuthiwa i-rehabilitative counseling, esenza i-couple counseling. Nxa kudinga ukuthi umngakhe ebe khona, siyamnxusa ebuye kuzoxoxiswana.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezilwela ilungelo lobulili bathi lolu dlakela aluhlaseli abesifazane kuphela, kukanti obaba labo bayahlaselwa lanxa inengi lingakhulumi ngalokhu mceke. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Weziphathelane lemidlalo sebevunyelwe ukuphatheka kukhetho lokudinga inkokheli entsha enhlanganiso yebona ngezenguqo elizweni ezifa abathathu abakade sebevalelwe phandle. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo wequla elibona ngokuqhutshwa kokhetho lokudinga inkokheli entsha enhlanganiso yezifa uVusilizwe Vuma ulobe incwadi ebisazisa ngokuvunyelwa kwabathathu abakade besenqabelwa ukuphatheka kukhetho oluzaqhutshwa ngempela viki yezayo. Lawa abathathu ngababalisa uFelton Kamambo, uGift Banda kanye lomlungisi Moyo. UKamambo ufuna ukuncintisana lomongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiangwa, kuthi uBanda yena ufuna isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli esiphethwe ngu-Omega Spanda, ikanti uMoyo ufuna ukuba lilunga lekomithi. Bobathathu laba kwakuthiwe kabafanelanga ukuphatheka kukhetho kodwa besebethethe amanyathelo ukuba bephikisane laleso sinqumo. UKamambo loBanda bebekhweze udaba lwabo ukomithi yezifa appeals, yona yagcizelela isinqumo sezifa electoral committee esokuba abalungelanga ukuphatheka kukhetho, yikho isinqumo esokuba sebengaphatheka simangalithi abaningi abalandela umdlalo wenguqu. Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliswa Ndlovu uthi isikhathi okukhutshwe ngaso umbiko wokuba laba abathathu sebevunyelwe ukungena kukhetho siyasolisa.
Ya, lapha isitsotsi sesenzakala sibili. Kunje nje abantu laba bayakhankasa nini? Namhla yiTuesday, ama-election Saturday. Base bethole nini isikhathi sokuthi labo bekhankase emphakathini?
Kusenjalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa kucelele Southern Region uMusa Mandaza. Umangalele inhlanganiso yezifa emthethwandaba we-High Court ensukwini ezidluleyo. Esithi ukhetho lungaqhubekele phambili ngoba yelensolo phezu kwendlela anqotshwa ngayo ngu-Andrew Tapela. Abanye abazaphatheka kukhetho lwangempela viki nxa lungaphumelelanga babalisa uSugar Chagonda, uStanley Chapeta, uRodrick Chamunora Chiwaza, uBrighton Malandule kanye loBarimo Manandi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Nikbiza my fortune, nikbiza stula sam. Ngabe wena uthanda liphi? Nikbiza flexi game, nikbiza bay one. Ngabe wena uthanda liphi?
Umculo othi akungitshele sile themba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakagqibi uhlelo lethu ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Wayengumphathintambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa kukhetho. Omunye wesilisa obethunjiwe phambilini kokupha ubufakazi kukhomishini le, umnumzana Elliot Piki, usetholakele ngemva kokuphunyuka kulabo abakade bebikwa bemthumbile. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.